Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesihlanu mhlaka 21 kuNtulikazi 2017 nguNtungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Ibanda le apha siyalasa kathesi amabanda ama structures akhona. Kanti mina ngideclare only 2 weeks ago ukuthi sengicabanga ukuthi ngiza contest ama-election. So kathesi nje kuluma so sibhizi ngokwakha ama-structures e-apha sesiqalisile ukuwakha.
Owayengumphathi ntambo wezamafekithali umnumzana Nkosana Moyo uthi umkhankaso wakhe wokudinga usekelo lokuba ngumongameli welizwe usulibandla eligcweleyo.
Ukhuluma nje into elize etshengisa abantu ukuthi kona usephelelwe ukuthi atshele abantu ukuthi nanti ilizwe liyatsha. Thina besikhangela ukuthi nxa esiyakhuluma labantu bakhe kwabane batshele ukuthi ilizwe sizalilungisa njalo elitshayo. Nabo abantwana basezikolo baphuma nsuku zonke bethola ama-degree, abanye besiyasebenza ngaphandle kwamazwe.
Umongameli Mgabe ukhuthaza abasakhulayo be-ZANU-PF ukuthi bajezise kanzima abanye babo abahamba behlukuluza uZulu ngendaba zombusazwe. Kwezemidlalo, iqembu lama-Warriors lidlala umdlalo walo ngesonto leqembu le-Namibia kulokukhathazeka ngesimo sabadlali. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Owayengumphathi ntambo wezamafekithali umnumzana Nkosana Moyo uthi umkhankaso wakhe wokudinga usekelo lokuba ngumongameli usulibandla eligcweleyo. Umoyo uthi kodwa ibandla lakhe kalisoze liphe abasekeli balo isikipa lenye impahla elophawu lwebandla njengalokho okwenziwa ngamanye amabandla. Kungxoxo ayenze lo Chris Gande weStudio 7, umoyo utheka soze abambane lamanye amabandla ngoba bengekho abangathakazelelwa nguZulu.
Into yabantu beZimbabwe ayisikho ukuthi ungathi umunye uhlala edorobheni omunye uhlala emaphandleni. Ngingakhulu akula muntu weZimbabwe uhlala edorobheni ongela ekhaya emaphandleni. Kutho ukuthi khona abantu baseZimbabwe bangazimisela bona ukuthi umkhetho lo ngowabo abangaphandle kwelizwe kumbe kuse-South Africa kumbe kuse-England kumbe kuse-America nabasezweni eZimbabwe emadorobheni bazakwanisa ukuthi bakhulume nemuli zabo ezimaphandleni ukuthi babatshele ukuthi ngomcabango wona babona ufanele ukuthi benze njani. So akula problem, akula nkinga lapho yokuthi singathi thina umuntu ohlala e-New York ngala emzini emakhaya angakwanisa ukuthi adobe ifoni yakhe afonele akhulume labantu ngekhaya abatshele ukuthi yena ngokubona kwakhe bamele bavote njani. Yikho thina sithi akula nto ehluphayo lapho ngoba lina khona lapho e-New York kumbe e-Washington. New York ukhuluma lami ungaphi? E-New York hanti
hayi e-Washington DC.
E-Washington DC abantu bangini emzini wangini ekhaya uyakwanisa ukukhuluma labo wena use-New York. Kuthi ukuthi lo muntu obulawayo noma eHarare uyakwanisa ukuthi ngefoni akhulume labo abatshele ukuthi umcabango wakhe yena umi ngaphi ngokuthi kuvotwe njani.
Manje lona ibandla le-apha limi njani ama-structures alo kunye lenye inkokheli ebalisa umsekeli wakho?
Inasinga ibandla le-apha siyalasa kathesi amabanda ama-structures akhona. Kanti mina ngideclare only 2 weeks ago ukuthi sengicabanga ukuthi ngiza contest ama-election. So kathesi nje sikhuluma so sibhizi ngokwakha ama-structures e-apha sesiqalisile ukuwakha. ezweni lonke.
Akula magama asekhona yini ayinkokheli ukuthi uZulu abekwazi ukuthi hayi abazasimela ngoba
sivumelane thina ukuthi sizakhuluma nxa sesakhama structures ethu ezweni lonke. Asifuni ukuthi qalise ukukhuluma kwezinye indawo singakabi lawo. Sifuna ukuthi silitshele sibaveze nxa sesilawo wonke sesiqedile, at least at the provincial, at the provincial level, ama-heads of provinces. Sifuna ukuthi siqede bonke babe ngu-10 sesizalihlela ukuthi yibo laba abantu bethu abama-structures e-apha lawo.
Umnumzana Nkosana Moyo ngomkhokheli webandla le-Alliance for the People's Agenda obekhuluma ecingweni lo Chris Gande we-Studio 7 ese-South Africa. Sizaqhubeka ngalingxoxo kusasa lapho uMoyo akhuluma khona kabanzi ngendlela azancintisa ngayo. Umongameli Robert Mugabe ukhuthaze abasekeli bezanu-PF ukuthi bajezise kanzima abanye babo abahamba behlukuluza uZulu ngendaba zombusazwe namuhla. Ekhuluma emhlanganweni awenzele eLupane, uMgabe uthe izanu-PF libandla lokuthula, ngakho uthe kafuni kuzwa ngodlakela. Ukhuthaze abasakhulayo baleli bandla ukuthi bavote ngobunengi kukhetho oluzayo. Amazwi kaMgabe ngodlakela alandela ukuthiswa kwebhizimusi lesiphathamandla se-MDCT umnumzana Elias Mudzuri ngabantu abanakanelwa ukuthi ngabasekeli bezanu-PF eHarare. Sibuze uMabhalane obona ngokuqoqwa kwenhlelo ze-MDCT umnumzana Abednego Bebe ukuthi uthini ngamazwi kaMgabe.
Ngathi ZANU-PF ayiladlakela yona udlakela silwazi kuZANU-PF okwayenzakala kuground kwini, okwayenzakala kumrambatsuna kwini, okwayenzakala kubulawa abantu be-MDC ngeranof ngo-2008 kwini, okutrena ama-green bomber abantwana besiyatshaya abazali emakhaya kuthiwa khonokho kuthiwa kwini, ukuthi wethusela osobhuku ukuthi basebenze ngaphansi kwezanu bona bengabantu bokumdabuko kwini, ukwethusela izinduna uzithenge ngokuthi uzazithengela izimota khona bona konke khonokho ludlakela yinto okuthiwa ludlakela konke lokhu akukhulumayo kuyakhanya umuntu sezigu ukukhuluma amaphupho kuphela. IZANU siyayazi vele ukuthi ivele yangena embusweni ngodlakela, khathesi ibusa abantu ngodlakela, abantu bayesaba nje bayesabela udlakela, pholo lodlakela thina kalufuni luphi, ubona abantu bayagula, abantu abaguli baphelele.
Ukhuthaze abasakhulayo bezanu-PF ukuthi bachaye abanye babo abangatholakala begqugquzela udlakela, ngamazwi alokuhlakanipha phakathi yini la?
Akula mazala alokuhlakanipha phakathi, uzatshaya nalowo mthumileyo uyamtshaya njani, bona wakwalibona isela lihamba lisiya kophela isela, akula nto enjalo. Ukhuluma nje into elize etshengisa abantu ukuthi khona usephelelwe ukuthi atshele abantu ukuthini, nanti ilize liyatsha thina besikhangela ukuthi nxa esiyakhuluma labantu bakhe kwabane batshele ukuthi ilize sizalilungisa njani lelitshaya. Nampa abantwana basezikolo baphuma nsuku zonke bethola ama-degree, abanye besiyasebenza ngaphandle kwamazwe, abanye besithengisa ama-juice card khonapha, uyina kwenzayo akula nto enza into esikhangele ukuthi ngayinto asikhuluma ngazo zona lezo, hayi kuna lokho akukhulumayo lokho okungalancedo ongalancedo.
Uthi njalo izizalwane zeZimbabwe ezikwamanye amazwe kumele ziphenduke elizweni zizevula amabhizimusi, yebo umumo okhona uyakukhuthaza na lokho ikakhulu kwezenoto?
Asibuzi khonoko mntu kasibuzi ukuthi kwazi baye khona le mazweni besiyasebenza khona bahamba njani, anti bahamba bebalekela yena ukubuta lo mntu angathuthwa lapha ekhaya ebaleka besusitona buya ke sokurayithi ungazange utshengisa ukuthi umntu ayebalekela isirayithi kulo mntu olengqondo ongakwenza khonoko.
Umnumzana Abednego Bebe ngumabhalane obona ngokuqoqwa kwenhlelo zebandla le-MDCT sixoxe laye eselupane. Kunjalo nje umkhokheli we-MDCT umnumzana Morgan Tsvangirai namhla uhlanganele iziphathamandla zebandla lakhe koBulawayo lapho asole khona udlakela athi lumemethekiswa yiZANU-PF. Wengeze wathi ibandla lakhe lisebenza nzima emizameni yokubumba umanyano wamabandla aphikisayo azangena kukhetho oluzayo ebambene. Uthembise abasakhulayo njalo ukuthi bazaphiwa amathuba eneleyo awukuthi labo bancintise ezikhundleni eziphezulu kulolu khetho. Ngakolunye uhlangothi owesifazana osakhulayo olwela amalungelo oluntu uNkosazana Vimbayishe Mushwaburi wazise namuhla ukuthi uzancintisa kukhetho lokudinga umeli webulawayo South edalele parlamente ngomnyaka ozayo elilunga elizimeleyo. Omela lesi sigaba okwamanje ngumnumzana Eddie Cross owebandla le-MDCT. Abezombusazwe sebeqinisa imikhankaso yabo yokudinga usekelo ikakhulu esigabeni seMandebeleni phambilini kokhetho lomnyaka ozayo. Kubika intatheli zindaba yethu uJoseph Njanji.
Isikhathi sokhetho kweleZimbabwe esivame ukuba isikhathi sezithembiso lokwethuselana, njalo inkokheli zamabandla atshiyeneyo seziqalile ukudinga usekelo lwabantu. Umongameli welizwe lebandla elibusayo leZANU-PF Robert Mugabe ngomunye oseqalile ukubhoda amagumbi amane elizwe, njalo namhla ubeselupane, njalo kule mibiko ethi umongameli webandla elikhulu eliphikisayo ele-MDCT laye usendleleni uyeza kule Mandebeleni ukuzodinga usekelo. Kambe kungani lezi nkokheli zibangisana ukuza kulomhlubulo welizwe, njalo bona abahlali balindawo nzuzobani abayitholayo ngokuvakatshelwa lokhu? Usibonakaliso Ndlovu uthi yena akakubona okubi ngokubuya kwenkokheli lezi kuzokhankasa kwele Mandebeleni kuzodinga usekelo.
Nxa vele kuzaba khona ukhetho ama-elections, abantu kumele bekhankase. Wena sokukuwe ukuthi ulalela ziphi izithembiso lokuthi ubhiliva uphi umuntu ozahamba uyevotela yena.
Ubekezela Sibanda ngumama oleminyaka yokuzalwa ngamashumi amane uthi yena uke wavota kanye kuphela ngesikhathi esekhaya kibo ePlumtree, njalo uyajabula ukuba ukhetho lomnyaka ozayo luzamthola ehlala edolobheni lakoBulawayo lapho azabe ekhuselekile ngoba ekhaya isikhathi esokhetho singekho mnandi. Imikhankaso yabezombusazwe kwele Zimbabwe nxa kuza kuba lokhetho ivame ukuhambisana lodlakela, njalo uMasibanda uthi okuza engqondweni yakhe indlela ababethwele nzima ngayo ngesikhathi sokhetho esahlala emaphandleni.
Ababehamba besibuza ukuthi bona sivotela yiphi lokuze iphathi. So wena wawusithi nomsesaba uphonga ukuthi ngivotele iZANU-PF ngoba usesaba ukuthi uyakwanisa ukutshisela umuzi.
Untombazana osakhulayo usakhile moyo uthi yena vele akazingeni ezombusazwe, vele ubengakwazi njalo lokuthi umongameli uMugabe uselupane namhla.
Kahle kahle igimu kuyafana ukusapota amaphathi zonke aweZimbabwe ngoba akutshintshi lutho, nyabembona kuloku kufanana.
Ubaba uEdson Ndimande uthi yena vele ukhathele ngezombusazwe, njalo akalalo ithemba kunkokheli yabantu abansundu ngoba besehluleka ukubusa.
Njalo thina sibusiwe ngumkhiwa abakwazi ukubusa, asizange simbone uSmith ephapha gei lesiyale. Bona bahamba ngama-delegates.
Umongameli uMugabe kanye loTsvangira yibo ababalabalandeli abaningi kwezombusazwe, kodwa bakhona abagoqela abake baba yingxenye kahulumende ababalisa umnumzana uNkosana Moyo kanye lomama uJoyce Mujuru, labo abakhankasela ukukhokhela ilizwe leZimbabwe, njalo labo asebeka bafika kwele Mandebeleni bezodinga usekelo. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Uhlelo lwe-Live Talk lamhlanje sikhangela imikhankaso eqhutshwa ngamabandla atshiyeneyo elungiselela ukhetho luka-2018. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Ukutshengisela ngokuthula phambi kwesigodlo sikamongameli wele Indonesia eJakarta sokufikise iminyaka elitshumi kusenziwa ngolwesine maviki wonke. abatshengiselayo bathi bazaqhubeka betshengisela uhulumende aze alungisise izikhalazo zabo eziphathelane lokulondolozwa kwamalungelo oluntu. Kube lengozi yokuzamazama komhlaba esihlengeni sele Greece esekhos lamhlanje madabuka kusa ebulale izethekeli ezimbili njalo kulimale abantu abedlula ikhulu. Iziphathamandla zalelo lizwe zithi abafileyo isizalwane sakwele Turkey lesakwele Sweden kodwa kazivezanga amagama abo. Ibandla le Progressive Democrats of Zimbabwe elikhokhelwa ngunkosikazi Barbara Nyagomo lisungule umkhankaso walo wezokhetho eJohannesburg kule South Africa ngempela viki likhuthaza izizalwane zeZimbabwe ezikwele South Africa ukuthi zibuyele ekhaya ziyebhalisa ukuze zivote kukhetho oluzayo. Kubika uBenedictine Hlapho.
Iziphathamandla zebandla le-PTZ zitshela abangene umhlangano lo wezokhetho elokishini le-Stilden eJohannesburg ukuthi ukhetho oluzayo luqakatheke kakhulu ngoba impumelelo yalo iza kutsho ukuthi iZimbabwe iyatshabalala kokuphela kumbe sekuthathwa amanyathelo okuyivuselela. Unobhala jikelelwa leli bandla oze kulo mhlangano evele eZimbabwe uMnumzana Mthokozisi Ncube uthe inhlupheko eselizweni sezisabeko kokuthi abasemazweni nxa bengasaziphanga umthwalo wokuyavota ilizwe lizatshabalala.
Kusaswelakala ukuthi even abantu loba bephumile bexothwa yisituation babuye elizweni labo bazorejista ukuvota ngoba sikwazi ukuthi iZANU PF iyalila idiasporian evote. Kuhlukumeza kwesinye isikhathi kasonto engayenza ukuthi sesabele khatshana.
Wabona ukusebenza kwengatsha zonke zaleli bandla uMnumzana Andrew Nyathi ukubeka kucaca kwabebe kulo mhlangano ukuthi njenge-PTZ bakhola ukuthi isimo esibi eZimbabwe ngeke siguqulwe inkulumo loba izifiso kodwa sidinga ukukhitshwa kwahulumende okhona kusetshenziswa ukhetho.
Sifuna ukuthi sitshintshe indlela yokubusa kulelani lizwe, sifake umbuso ozahlonipha abantu, uhlonipha abantu amalungelo abo, lelungelo lokuthi abantu basebenze baziphilise bona ngokwabo, kungabi nalokhu ukuthi amandla abantu ayajontshwa. Sikhuphe iZANU PF embusweni, sifake amandla abantu.
Okhokhele umama kuleli bandla kwele South Africa unkosazana Angela Phiri uthe ukwenza babelethemba lokuthi ibandla labo lizaphumelela ekhethweni oluzayo yikuthi lithethe abesifazane labafaka phambili.
Now we are saying that as women, this is the time to rise. Let us all go back home, see register, see vote. See votela uhulumende also later a change that we need.
Umsekeli kamgcini isihlalo waleli bandla eJohannesburg unkosazana Sikhanyisiwe Mlotsho uthi kusobala ukuthi inkokheli zesilisa sezehlulekile ukuyikhokhela iZimbabwe.
Bahlala bethi ngikhona ubona wonke ubaba osasesifulu kunomama ngemva kwakhe. Manje asafuna ukuba ngemva kwabo baba, sesifuna ukuthi kube yithi esihamba phambili. Uma ingaphathwa ngumama ngempela ebe sezandleni esifudumeleyo because umama nguye yenza ikhaya lifudumane.
UMnumzana Mpiyoze Nare onguye obeqoqa umhlangano uthi leli bandla selengatsha ezijeneyo emalokishini amaningi kwele South Africa, kanti ke lo umkhankaso abazawuqhuba endaweni ezijeneyo ngenhloso yokuthi luthi luphela ukhetho luka-2018 kube yi-PTZ ethatha intambo zombuso. Uthi uthokoze kakhulu ngenani labantu abafika 200 abangenele umhlangano.
The fact ukuthi ukhona ukuthola more than abantu ababili for umhlangano wanamuhla ukuthi ukuthi abantu utshintsho balulindile. So we're saying thina as the PTZ, we are ordinary people doing extraordinary work.
Kusenjalo umkhokheli webandla le-PTZ unkosikazi Barbara Nyagomo obekukhangelelwe ukuthi abekhona kulo mhlangano akasabuyanga ngemva kokudlulisela phambili uhambo lwakhe lokuza e-South Africa. Ngimele Studio 7 Johannesburg kule South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Uhlelo lweZimbabwe Today asixoxeni elilethu lelwa nguGibbs Dube weStudio 7 enkundleni yeFacebook. uGibbs uxoxelo nkosikazi Precious Ndlovu ongunobhala webandla leMDCT eMathebeleland South, yena othi uZulu kumele abhalise ngobunengi ukuze avote kukhetho oluzayo. Asizweni exoxa ndawonye lo mlaleli weStudio 7 umnumzana Desire Hadebe.
Singavota ngobuningi izanu PF sizagcina ilelisoni zokuriga ama-election. Futhi bazaba lelisoni zokuhlukumeza ilizwe lonke elingaka nxa abantu bebuye bazovota babuye ngobuningi babo bezomisana lo dlame lwezanu PF sibaningi. Ngoba nxa sibalutshana singama-individuals abantu abaningi ngathe sibaphumile basemazweni beqoshwe yizanu PF. But bengabuya sibeni baningi sibumbane siyenze lokhu ngesikhiwa bathi yi-solidarity angithi. Ngathi sithi abantu ba in solidarity sithi ukuthi bamele into eyi-one bonke. Now an injured to one is an injured to all. So kungaba lo muntu osehlukunyeziwe esigabeni sonke isigaba sonke sime against udlame lololo. Umuntu oyenza udlame nalowo simelane layo simthathe thina singabantu sibaningi simuse e-police station nango umuntu otshaya umuntu sibone ukuthi amapholisa azayihluleka ukusebenza umthetho wawo yini.
Sizwe-ke uDesire Hadebe ukhona ngali laye eJohannesburg. Baba Hadebe, kunjani?
Ye, siphilile, njani ngapho?
Hayi, siphilile kakhulu. Ye, khona ukugijimisana uyakuzwa lawe sokungani kuyamemetheka, akuphosela kho baba?
Siyakuzwa mpela ukuthi kuyamemetheka, kodwa-ke mina ngithi ngiphosela mpela i-MDCT kakhulu njengoba umama ekhona lapho inhlelelo futhi khona babe le-strategy nabo angazi kodwa esi-democratic bephikisane lalo udlame angazi bengayenza inkantolo bengaya kuphi ezinhlanganeni ezithize baphikisane lalo udlakela ngoba yinto embi kakhulu ngoba udlakela mali lokhu lusenza kanje bazathi noma sebebusa labo kuba yehlule ngoba udlakela luhlukanisa abantu phakathi so kumele babe ne-strategy and banesapoti abantu be-MDCT siyabasapota mpela we are behind them bakwazi labo khona lokho. So yibo kufanele babuye le-strategy sokuthi udlakela balu-opposa njani and udlakela yi-strategy sebandla elikuphawa basebenzisa lona ukuthi behlale embusweni.
Lapho lizwe umnumzana Desire Hadebe umlaleli we-Studio 7 exoxa ndawonye lonkosazana Precious Ndlovu unobhala webandla le-MDCT eMathebeleland South. Bebexoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7 kuhlelo alethulela lona enkundleni ye-Facebook. Lalelani udaba lolu ngokugcweleyo nxa lifuna ebulenjini kukhasile VOA Ndebele kuFacebook kuphela. Singeneke kwezemidlalo lamhlanje. Abaqeqeshi beqembo leZimbabwe Warriors bakhanya bekhathazekile kakhulu ngesimo sabadlali phambilini komdlalo wabo leqembo leNamibia ngesonto kumncintiswano weAfrica Nations Championships.
Ukaputeni weqembo uOcean Mushure ukhanya engasoze edlale ngoba elimele. Kuthi utalenti chawapiwa ukhanya laye engasoze enelise ukudlala emdlalweni lo njengoba esekusukumile elubhekise kwele-South Africa ukuyaqala ukudlalela iqembu lakhe elitsha leBaroka elikusigabasa phezulu kulelo zwe ese-South African ABSA Premiership. Omunye njalo umdlali uGerald Dakwara laye lokhu engakasili emkhuhlaneni omehlele emdlalweni wehlandla lakuqala phakathi kwamaqembu omabili odlalelwe eVindo kulapho ama-Warriors edliwe 1-0. Kodwa-ke loba kunjalo umqondisi wama-Warriors uWellington Mpandari uqinisa abalandeli baleli qembu ngokuthi ulethemba lokuthi abazathatha izikhundla zalabo abangekhoyo u-Honest Moyo owe-Highlanders, uDenver Mukamba owe-Dynamos, uDivon Chafa owe-Capes United loLeroy Mavunga owe-Yada bazadlala kakuhle. Ama-Warriors avele elabagadli abathembakeleyo abanjengo-Abbas Amidu owe-Capes United, uManuel Mandiranga owe-Dynamos lowe-Highlanders uPrince Dube. lapho bedlalela unqoba emdlalweni wangesonto. Leli qembu kumele linqobe ngemihlemelo emibili xa lifuna ukuvimba eleNamibia ukuqhubekela phambili lokhu likulumncintiswano ukuze lidlalele leLesotho leleComoros. Loba nje eleComoros linqobe eleLesotho 2-0 ngempela viki edluleyo. Ngasikhathi sinye iqembu elimela eleZimbabwe emdlalweni owe-rugby elamaSebos lilubhekise enkundleni ye-Hatfield Grounds ngomgqibelo ukuyadlala leleKenya ngemva kokunqotshwa yiNamibia 31-26 ngempela sonto edluleyo emncintisweni owe-Africa Gold Cup Group 1A. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC, nginguPraxedes Jeremiah.
Uwoza Friday lamhlanje sihamba lensizwa uDumiso Moyo oyaziwa ngegama lokucula elithi Endinduna, yena ochaya umculo weAfrobeat. Kodwa abalandeli bakhe sebawupha igama elithi Zim Splash ngoba ufana lomculo weqembu elithandwa ngabanengi ele Splash elakwele South Africa. Kuvika uJoseph Njanji.
Liu Endinduna uqale ukucula isanga umfanyana enkonzweni yeBrethren ngesikhathi esahlala esigabeni seKanyandavu eLupane. Kodwa ubhala ingoma uqale ngesikhathi esifunda isikolo seJimila Secondary School esitholakala eCholojo.
Akholpozi ingoma yaba nodumo esikolweni, sibili yathandwa abantu bonke kumasports. Abanye amatisha ngabona bekhala izinyembezi ayayisithi umaitshanyoka uyachelesa.
Ngomnyaka ka-1999 uNdidube uqale ukuzifundisa ukutshaya iziginci njalo waqala ukuhlabela evulela abaculi abaludumo abafana lo-Oliver Mtukudzi kanye lomunye uJabu Khanyile. Kuthe isimo somnotho siqala ukubheda lomculi ulubhekise elizweni leBotswana waze waphenduka kwele Zimbabwe ngo-2010 lapho afike wacindezela khona idlaladi lakhe lakuqala elithiwa Happy. Ulandele ngedlaladi elithiwa Sihawukele walandela elithiwa Malindi. Ikanti elitsha liphethe kulezi nsuku ngelithi waduduzile. Umculo wakhe uthakazelelwa kakhulu elizweni leBotswana njalo uhlezi evakatshele khonale ukuyabaculela, ikanti uyake yasebenze njalo labaculi abaludumo abakwele South Africa.
Kuthabile Mazwabane ade kuDenshane sebuyile sejoyine kimi kuze kauzangwane waye uDenshane la esejoyine lesekimi futhi kuze ngase-South Africa ngasebenza lo Pamela Ngutu.
uNdinduna ngomunye wabaculi abatholakala edolobheni lakoBulawayo abathengisela imisebenzi yabo enqoleni lezi ezaziwa kakhulu ngegama elithi Scania bebhoda lezitalada. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Batho kungapheliyo kuyahlola kanti kuyabe kuvele kuhlola ukuphela. Sesifike ke emaphethelweni ohlelo lwethu lwalamhlanje, kodwa singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili. Umongameli Mugabe okhuthaza abasekeli bezanu-PF ukuthi bajezise kanzima abanye babo abahamba behlukuluza uZulu ngendaba zombusazwe. Kwane lokwalam sanje mthwakazi omuhle olivalelisayo ngontunga milinko mo matukanduna bafuphatila.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.